mangikhangela mina kulokunye okwenzakalayo engingathi mina kulokuyisupportage nje okuthize okusupportage imihlelo zethu zikahulumende okokuthi abantu omunye lomunye sezenzele okwakhe amaprize eyiwaya lemali emgwaqweni lapha into ezinjengalezo mbona ngani umumo lo uzanormalize nje ngokuthi uhulumende eqalise ukusebenza laye efake unyawo esenza khonaokho akuthembisileyo ukuthi uza kwenza ngileqinisa inguquko izaba khona ngemva kwesikhathi esifitshane esilandelayo inguquko izaba khona.
Mnumzana Sibanda uthini wena uyavumelana laye yini ubaba uGawule uthi hayi kuyalunga kathesi maduze nje kathesi?
Ubaba uGawule ukhuluma nje njengendoda esekela iZanu PF engaboni lutho olubi olwenzakala kuZanu PF okwenza ukuthi intengo zikhwele ngendlela ezikhwela ngayo kayisikho ukuthi ngoba kakula ma-cabinet minister ngoba sonke siyakwazi ukuthi ama-cabinet minister wona lawana akade evele khona noma emthethweni bekungamelanga ukuthi babe belokhu bekhona sibabona bephuma nsuku zonke kumabonakude bezithi unguminister walokhu unguminister walokhu unguminister walokhu ngakho-ke ukutshintsha ama-faces angakwenza umnankagwa kakusoze kwenze ukuthi umkhonomi ube kuhle okuyikho okwenza ukuthi umkhonomi lo ube ngendlela omi ngayo ngingathi nje ngakupha isisekelo yezinto mhlawumbe ezimbili kumbe ezintathu okwakuqala uhulumende wezanu akakwazi ukuphatha kuhle umnotho welizwe ungakhangela ukuthi khona i-budget deficit imali ayisebenzisileyo uhulumende umnyaka lenjolo nje wona lo wodwa ayisebenzisileyo ukwedlula imali eku-budget isisenza ukuthi khona i-deficit yakhona ibe unsustainable. I-election yethu yama-results akhona abe-disputed because abe-disputed-ke kakusela confidence ngaphakathina kwemarket.
Ngibambe kancane nje kodwa siphe ithuba umnumzana Gawule aphendule la uzaphenduka kodwa sizaba sisithika ngapha langapha.
Alright.
Uba uSibanda into ayikhulumayo umfowethu yinto i-politics ze-MDC alliance ngoba ubaba uBithi uthe ekhuluma wathi yena i-economy yeZimbabwe kwemakhiya aphethwe nguChamisa akuboni ukuthi ngezinye indlela eziyi zinto zakhona ngezenziwa ngabomo okuthi bethi bona baphethe amakhiya yena lawo engikuthanda ukuthi kungitsho ukuthi kuliqiniso ukuthi imali igcwele ezitridini lapha into ezifuna ukuthi zimanejwe kuhle ngendlela eqondileyo ngiyakuvuma lokho kodwa-ke engithanda ukuthi ngikutsho yukuthi konke khonokho kusenziwa khonokho into ziwonakele emuva le sokumele zilungiswe nguhulumende lalowo mutsha njengoba sikhuluma kathi sithi kulohulumende omutsha imali igcwele ezitridini abantu bayenza intando yabo ngemali ezitridini abantu bathenga imali emgwaqweni besebenzisa amabhondi notana laba akhiphayo bayahaza indawo yonke ngokunjalo ngicela ukuthi sizwisise ukuthi umumo nalowo umumo owenziwa ngabomo omunye wangukona engiwutsho ukuthi some people abanye basebe ngama-saboteurs abazama ukuthi besapote nje umkhonomi wethu wezimbabwe ukuthi into zingahambi kuhle kodwa ayisiyo ihlawule lengizika ngalo kodwa umsebenzi omkhulu kumele uyenziwe masinyane bona bona kunyakuzwisisa le politiki ngiyazizwisisa ukuthi umumo wezinto unjani kodwa-ke sikhumbule ukuthi ama-elections la ngendlela ahambe ngayo kade kuthiwa khona ama-elections la engahamba kuhle akuhambe kuhle ngendlela ahambe kuhle ngayo kodwa abanye ba-interpreta ngendlela umumona lowo ngendlela etshiyeneyo siyakuvuma khonokho kodwa-ke ngile qiniso kuzasetshenzwa yikho kade sibona umongameli kade ephumile phandle kwelizwe kodwa ngile qiniso ukuthi yonke into nale esiyikhulumayo asike sinikeni ithuba nje uhulumende nalowo mutsha sike simboneni ukuthi inyanga ezimbili ezintathu zokusungula umsebenzi kuyini umsebenzi uzasukuma usiya ngathi
ye nanto udaba mnumzana Sibanda uthini wena ngalokhu?
Kambe uyabona iproblem yabantu abafana nobaba uGawule ukuthi kabananzeleli ukuthi bephiwe 3 months akula lutho olungatshintsha khona beke baphiwa 40 years into ekhona kaso ukuthi MDC aso MDC eyenza ukuthi Delta Beverages iyethenga imali esitridini kwenza ukuthi bethenga ama-input ezinto zabo aso MDC eyenza ukuthi fuel ishote elizweni aso MDC eyenza ukuthi khona isinkwa sikalise ukushota kusukisela ngeziki ezilandelayo ezimbili kodwa lokho kubangelwa ngokuthi uhulumende esilaye ngaso uhulumende othembekileyo akekho umuntu ongeta imali yakhe ezeyifaka ngaphakathina komkhonomi olohulumende esilaye ngoba luhulumende uyabona khangela ngutengisekande ungakhangela konke anokwenziwa yi-concord kukhesi kathamisa kathesi oma-investors amaningi sesithi folapha ngizangena le mali yami kuleli lizwe ekube le ngxabano phakathina kwami mhlawumbe lohulumende kumbe lomunye umuntu ngizathola ngaphi i-justice njengoba le koti yakhona ikhanya ingela-justice ngoba ikoti engafuna ama-figures kodwa ifuna ama-facts So konkeana ke yiko okwenza ukuthi umkhonomi lowo ube ngendlela eyiyo yona. Ukuthi uthamisa nguyo lamakhiye sithi ukuthi uthamisa angangena uzafaka umbuso oyayenza ukuthi bonke abalezimali bezwe kukhululekile ukuthi bezosebenza kuleli lizwe.